ngiyathaba kakhulu ukuthi sinqobile, ngiyathaba kakhulu ukuthi abalandeli bakwa-7 bathole ithuba lokuthi balungisise lapho bokumotshakale khona. Ngiyakhumbula ukuthi sakhitshwa ngendlela engekho emthethweni kona besivotele, yikho-ke lokho kuyanjabulisa. Sinqobile sibili, kuyasisuthisa. Mina nginqobe ngamavoti angu-323, obengilandela wezanu PF waba namavoti angu-212, owe-NCC Alliance waba namavoti angu-14, olandelayo owezaphu waba namavoti angu-10. So ngakho lokhu hhayi kube kunqoba sibili okule sisindo, njalo siyaziqhenya ngalokho.
Njengoba wawungumeya weGwanda, sizabona uzama ukubuyela kuleso sikhundla yini? Alubana kuthe kwaba lethuba lokuncintisa?
Angikhangelelanga esinye isikhundla ngaphandle kokuthi ngiqedise imisebenzi ebengiyenza labantu bakaWhatsApp. Nxa kungavele okunye kuyabe kuvelile, kodwa-ke ngigxile kakhulu kuWhatsApp le misebenzi ekumele siyifeze esuke yadliwa yisikhathi, kodwa enithemba ukuthi sizaphuthuma siyiqede. Yikho-ke esokujongileyo. Njalo sizananzelela ukuthi akuwinanga kuWhatsApp kuphela, kuwine phose zonke indawo lapho esasiwine khona ekuqaleni singakarikholwa laba abaserikholayo.
Siyabona ukuthi inani labantu abavotileyo kuma-by-elections lawa liphansi kakhulu, ungathini ngalokho?
Yebo, kambe kube le voter apart. Mina engathi mhlawumbe kubangele ukuthi abantu beZimbabwe abakujwayelanga, ngoba ama-by-election akaze abe endaweni ezijiyeneyo ngesikhathi esifanayo. Kodwa ngenxa kalokho kwezwa ngabo Mozola, kwagcina kusiba la ma-by-election abantu bengasakwazi ukusana, ikakhulu sikhangelele i-election ya-next year ka-2023. So abanye besebelahlekile, even abanye abantu abafundileyo bebengakuqedisisi ukuthi kuhamba njani. Kodwa-ke i-voter apart yinto emele sikhathaze okungango ukuthi kungasiya kukhetho lomnyaka ozayo, kumele sibili siguduze, sifundise njalo abalandeli bethu ukuthi bahambe ngobuningi, ngoba yiyo indlela engayenza sinqobe, yiyo indlela njalo engayenqabela ukujontshwa kwamavoti. So silomlando omkhulu kakhulu, sizaguduza hathi emadorobheni kuphela, kodwa sizaguduza lemakhaya, ngoba kuzananzelela vele ukuthi uhlelo lethu lo-organizing solugxile kakhulu emakhaya, ukwenzela ukuthi sinike abantu izibindi, sinike abantu ijukuju ukuthi bevota, njalo sile sibindi, njalo sile siqiniseko sokuthi sizanqoba ngo-2023.